Number one, ngizithembile ngalokhu engabakwazi empilweni, emisebenzini engake ngayiphatha, lenhambo engazihambayo ukuthi abantu bakithi sengingabamela okulohlonzi, ngibakhulumele okulohlonzi, bangithume, bagijimele okulesiqubu, ngisebenze okungafihlakalanga, okuthembakeleyo. Inhlupho zabantu bakithi ngiyazazi, lapho eziqala khona lezicima khona ngoba ngizalelwe ePlumtree ebulilima West, ngafunda ePlumtree ebulilima West kotokwana, ngafunda ePlumtree ebulilima West Tokwana Secondary, ngafunda ePlumtree ebulilima eThekwane High School, ngafunda sengiqeqesha lami siyaphezulu esigodlweni eHarare, ngabamba bamba lemsebenzi ethini, kodwa ngingumuntu ohlezi nje ebuya ekhaya ukuzosebenzela ekhaya ngokuthunywa imisebenzi. Ngisiya ngikhula lami nginanzelela inhlupho ezidinga indleko ezithile ngabantu bakithi. Okwesi-2, ngifuna ukumela ibandla lezanu PF ngenxa yokuthi yilo ibandla mina engakholelwa kulo ukuthi yilo elilama solutions wonke angadingakala ekuhambeni njengelizwe. Ilizwe lonke lelonke ilizwe lilama revolution. Akula lizwe elingakaze lifike kwelinye ibanga ukuthi kuba lenhlupho. Labo America bona labana bake bahlangana lezinye inhlupho ngabo 1779. O-France bona labana bake bahlangana labo French Revolution. O-Russia bona labana bake bahlangana labo Russian Revolution. O-German labana bake baba lemali engathengiyo efukwa ngebhara. Abantu bengabokhangela iZanu PF bese becabanga ukuthi inhlupho esike sahlangana nazo njengelizwe zidalwe yiZanu PF. It's international politics at play that comes in then to factor izinto ezisuka zithi affect the economy, affect the moral and social fabric. Ngenxa yokuthi i-economy when it's affected, it screams. Once it screams, everything else responds. Ibandla leZanu PF is tried and tested. Okungenza ngithande ukuthi ngibe lilunga elingamela iZanu PF yikukholwa phezu komkhokheli wethu uPresident Emmerson Gabutso Mnangagwa, engumuntu olembali elolongekileyo engithi nxa ngiyibala kumbe ngiyikhangela kube ngiyitshela abalandeli bethu abezanu PF ngizwe ngingathi ngithumayela ivangeli elihambayo.
Baningi abakhuluma kuhle nxa befuna ukukhethwa bangene edale lephalamende bethembisa abantu izulu nomhlaba. Wena uzazigcwalisisa ngani njani njalo izithembiso zakho? Sikhangele ikakhulu lapho vela khona ngiyazi kulobuyanga imigwaqo ifile ngamagodi. Kuyini kahle kahle oza kwenza ukuba na ulungisise lezo ndubo?
Okwakuqala, ummeli wedale lephalamende ngesilungu bathi the lawmaker ngabantu abakhangele ukukhanda imithetho eyenza ukuthi ukusebenza kube lula. Kodwa ngendlela esokungakhona kule minyaka, ummeli wedale lephalamende usuka laye abe ngumuntu okumele aphatheke kweze development. Ukuthi uphatheke kweze development kudingakala ama resources. Okokuqala ngathi imali. Okwesibili kudingakala ubungane lalapho okungatholakala imali kumbe uncedo. Okwesithathu kudingakala ukukhuthala ukuthi ungabi ngumuntu ohlala phansi kumbe ungumuntu osehlale lobela kobulawayo kumbe lobela eHarare. Abantu bekudinga ngale befuna ukuthi bakukhalazele ukuthi sokunje sokunje sokunje. Okokugcina engithemba ukuthi yiko kudingakala ukuthi ummeli wedale lephalamende akwenze ikudala hlobo obungaqhumekiyo phakathi kwakhe labantu abamkhethayo. Abamkhethayo abamvotela bamfaka uxa lalabantu abangamvotelanga sibili, kodwa nxa esekhona phana babe sebengabakhe bonke kuthiwa halawulo ndego muze muze inothi into ebangubosi. So nxa sebengabakho bonke wena awuzakhangela ukuthi abami vota kanti uzabaceza njani. Sukhangela ukuthi isigaba ngesigaba kasithola intuthuko. Sithola intuthuko bani ngoba inkinga zethu ziyachiyana kusiya ngezigaba ngezigaba. Kutholakala ngaphi kanti uncedo lolu olunjalo? Uncedo lolu litholakala kanje. Uyaqoqoda lawe kubangane, especially ezigodlweni kulama embassies, abameli bakwamanye amazwe esidlelana lawo ama embassies. Balazo inhlelo zokuthuthukisa izigaba, izavelo ikakhulu emaphandleni. Uyecela lawe upresent okuthiwa ngama position papers, lama applications, lama project proposals. Utshela abantu ukuthi abantu bakithi bakha amanzi kachana kubo 15 to 20 kilometers away. Izikolo kunje, izibhedlela kunje, indlovu sezathuza ucingo lwemabhongane, akusela amanzi, idamu lemabhongane lidinga ukuvulwa njalo. Sicela ukuthi amagetsi ancediswe ukufika emayitengwe,